Induna unkosikazi Sinqobile Mabhena wenswazi utshele umbuthano wokunanza amasiko esintu oyenzelwe eHebron ngensonto ukuthi njengezinduna emhlubulweni weMandebeleni sebelobele umongameli Emerson Mnangagwa phezu kodaba olukhathazayo lokwabelana umhlabathi. UMabhena uthi udaba lomhlabathi luyakhathaza ngoba abantu abavela kwezinye izigaba ezingaphandle kweMandebeleni sebethethe umhlabathi bethiya abantwana bekhaya bengelandawo yokuhlala.
Lomhlabathi luyasihlupha kakhulu ngenxa yokuthi ukwakibiwa kwakhona akusichelesisi. Abantu bakithomethi ngabathola umhlabathi ngabawutholi, uthola ngabanye abavela kwezinye izindawo. Sikhuluma nje sikuprocess yokuthi sizame ukuthi sikulungisise khonokho. Akathe simpendulo akatholakali ukuthi la incwadi yakhona esise upresident ayela sikhathi esithi hambile.
Amazwi kaMabhena agcizelelwe ngomunye wakhe induna uStawutse oyeBeitbridge othi udaba lomhlabathi selukhathazile.
Ludaba olusensitive kakhulu, especially amakhosi. Sesibona ukuthi sometimes inhlabathi yaphongukuthengwa, omunye wabe lemali ezothenga from indaweni ezijenejeneyo. Siyazama ukuthi sibe lemihlangano i-Chiefs Council sibatshele ama problems ayethu ukuthi thina sifuna into ezinje. Abantu bangithi sifuna babe yiwo abadevelopa indawo zethu, nxa belayo i-capacity yangkhona bathole first preference.
Umnumzana Dumani Mlalazi yena okuhlanganiswa esibanye Cultural Society ebekuyiyo ekade iqoqelela ilanga uthi udaba lwabantu abavela kwezinye isigaba bezothatha umhlabathi ezabulwenza eMandebeleni kumele lulungiswe masinya.
Ba umhlabathi le yanyangisa lami sibili sengiyibonile sibili ayijabulisi. Sorry kuyuzi ukusebenzisa igama elingalunganga.
Echasisa ngenjongo yaleli langa umgcini hlalo weSibanye Cultural Society umnumzana Sifas Chuma uthi kuqakathekile ukuthi balondoloze amasiko njengabantu besintwini bengaphandle kwelizwe. Uthi lo nyaka kade bekhangele ukubonga abazali.
Injongo ikubana sibonge abazali bethu njengoba nje injongo isitsho ukubana siyaziqhenya ngani. Abantu esiziqhenya ngabo ngabazali bethu abasikhulisileyo.
Ilanga leli beliceciswe ngemicimbi etshiyeneyo. ISibanye Cultural Society ibamba leli langa mnyaka yonke eHebron, njalo inani labantu abaza kulo mcimbi liyalikhuphuka mnyaka yonke. NginguMathi Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHebron kwele Botswana.